Inhlangothi zikahulumende ezibalisa ezamajele, amapholisa, iBulawayo Polytechnical College, iEnvironmental Management Authority, iZimbabwe Tourism Authority, olwezempilakahle labasakhulayo bebandla leZANU-PF lamhlanje batshengisele bethakazelela ilanga lokuzalwa lamalungiselelo edili likamongameli uRobert Mugabe becula belentokozo. Uchalimani wabasakhulayo webandla leZANU-PF kobulawayo, unkosazana Anna Mohohlo, uthi sebelungele ukuyathakazelela leli langa.
Besimatshela ukutshengisela ukuthi we are happy, we can't wait to go to Matopo. Siyasokusifika Matopo. So lapha bekuyikutshengisa abantu ukuthi asihambenini sonke siyencedisana ukucelebrate ibirthday kaPresident.
Ethi ababuyeli emuva ngamalungiselelo, kunje sebelamabhasi afika ikhulu okuthwala abasakhulayo, kulabanye abasakhulayo abazimiseleyo ukuhamba ngenyawo besiya eMatopo emkhosini lo.
Ngesaturday sithi njengeBulawayo siyabe simore than onke ama-province, just because thina we are the in a proximity, it is closer. We are less than 30 kilometers. So we promise 40,000 people. Others are prepared to march and walk. Ukuthi befika khonale. Amanye amabhasi sesilawo so far. Sesile 100 buses okuthwala abantu. So abasele sebesiphendukisa sizothatha.
U-Adriana Kanyanewe osakhulayo weZANU-PF uthi umumo ongamanga kuhle ezweni uzalunga, njalo ilanga lokuzalwa kukaMgabe lilanga okumele balithakazelele noma kanjani.
Ilanga lokuthakazelela ubaba wethu leli silijabulele kakhulu, ikakhulu thina ama-youth sithabile lokuhlangana kwethu lapha, lento zonke esizazenza nje sijabula sibaningi nje, ngibona nje kuyathokozisa. Hayi lapho vele abantu abakhuluma kwabo laba ngabantu abakhuluma into zabo, thina sikwazi ukuthi kwakhona izinto ziyalunga ngoba vele sihlala singabantu abale hope and vele izinto zizalunga.
Owake waba lilunga lekhabhinethi kuhulumende weZANU-PF kodwa wabalekela lumsebenzi ethi akusebenzeki, osengumkhokheli weMandela Institute for Development Studies, uDokotela Nkosana Moyo, uthi uMgabe uqakathekisa ukuzijabulisa lona ilizwe libhekane lobunzima edlalisa imali.
UMagufuli wathi ngena njengomungameli omutsha wakhangela into yonke eyenziwa yi-government lapha abaqeda khona imali, ukusebenzisa abakwenzisa imali nokuhamba nje abakwenza besiya ephesheya. Wehlisa yonke into, wathi amaministri ukuhamba kwayo kumele kwehlise ukuthi bangasebenzisa imali eneyo. Mina njengokubona kwami, njengoba nje abantu balapha eZimbabwe behlupheka kangaka, i-economy ingasebenzisi, imisebenzi ingekho, kube kungaba kuhle ukuthi umongameli atshengise laye ukuthi uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka, ukuthi kungalahlwa imali eningi-ningi isenziwa into ezihleleyo.
Omunye osakhulayo wakobulawayo uMatthew Nyathi yena uthi uyadana ukuthi idili leli selibangele ukuvalwa kwezikolo lokufola, ethi abantu bangalokothi beye kulo umkhosi.
Kumele sikunanzelele njengomthwakazi wonke ukuthi ngesikhathi seGugurawundi izikolo zavalwa, yikho sokusenzakala manje ukubana izikolo ziyavalwa uma uMongameli Mgabe efika eMathebeleland. Okwamanje siyambona nangu njalo usebuyile eMatobo, izikolo sokuthiwa kumele zivalwe. Sithanda ukubana sithi thina ebantwini beMathebeleland kuzakhamizi zonke zeMatobo singalokothi sihambe kulowo mbuthano ngenxa yokubana awulani labantu beMathebeleland, umbuthano ongcolileyo okaRobert Mugabe.
Ngomgqibelo uMongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa enelise iminyaka engamachumi ayisitshiyangalonye lantathu 93 ngolwesibili. E-Rips eMatopo noma nje iningi lisithi akuqakathekanga uma beqathanisa lesimo esibhekane lelizwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompu.